lokho kuphume emhlanganeni wokugajalo lwezemvelo umuma omkhathi namanzi nenhlanganiso eziphatheke kule misebenzi owenzelwe eHarare namhlanje. Umnumzane Elisha Moyo ongumcubunguli kulolu gatsha uchasisa ngokuqakatheka kwalo mhlangano.
Umhlangano oqakathekile kakhulu ebantwini eZimbabwe, elizwe lethu leZimbabwe, sikhuluma ngokuguquka komumo womkhathi, ukuthi abantu bayabe bekumele bephile njani. Siyabona njalo leli ngo-2017-2018 season, izulu kalini kuhle. So sibe sikhuluma sifuna ukuthi yini esingakuyenza ukuthi abantu baphile kuhle. Sikhuluma ngama-negotiations, inkulumo eziyenza ngamanye amazwe, ithiwa Conference of Parties.
Unkosazana Elizabeth Guruguru wenhlanganiso ye-Smart Agriculture Youth Network othi bafunda okunenye ngendlela ezintsha abangazisebenzisa ezingaphathiswa ziphinde zihuge labatsha ukuthi bengene emsebenzini wokulima ngokugcweleyo, bagcine beziqhenya ngawo ngoba belakho ukuphila kulokugijimela emadolobheni.
Ama-youth bafuna ukumigrate, bachiye izinto ze-farming, bahambe e-towni, bayegqoka amasuti awo but Tina from Climate Smart Agriculture, the channel kuti Climate Smart Agriculture kakatike kakulu ukuthi ama youth are practice.
Umoyo utho okujabulisayo kube leZimbabwe lizwe elisathuthukayo elizama ukuvuselela amafekithali yalo, njalo lilakho ukuthatha leli thuba ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku kumsebenzi wokuwavuselela okungenza ukuthi kwehlise intuthu lumsebenzi uphumelele kakuhle.
Ama-industry onke abe evulwa, boZisco, boZimasco, koBulawayo. Abantu bebekwazi ukuthi koBulawayo kuthiwa kontuthu ziyathunga. Thina abantu be-environment sifunda kube ngama-industry koBulawayo, but kungabi le ntuthu. Asisayifuni intuthu, sifuna ukuthi abantu baphile kuhle, abantu bayenza ama-industry, izinto zihambe kuhle, but kungela intuthu. So nalolu ibizo kuthiwa intuthu ziyathunga, hhayi intuthu asisayifuni.
Abogatsha lezomumo womkhathi bathi uhulumende usethole usekelo lwemali esebenzelana nenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Development Programme, njalo kuzahlolwa imisebenzi efana lamabhizimusi amafekithali, izitimela lezimoto ezisetshenziswayo elizweni. Kuthini udubo lwentuthu ephazamisa umkhathi lo moya wokuphefumula lungalungisiswa ngayiphi indlela? Abamabhizimusi abaningi abangenela umhlangano bathi sokungadingakala ukuba kusungulwe idale elibona ngezomumo womkhathi elingabunjwa ngabomehloli labachuchisi, njalo kukhuthazwe ukusetshenziswa kwamandla afana lawe-solar, solar energy, i-wind power lamanye ehlisa intuthu engcolisa lokuphazamisa umkhathi lo moya ophefumulwa ngabantu, izinyamazana zemvelo. Lo mhlangano ungene ngabenhlanganiso ezijiyeneyo ezigoqela abamabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, abenhlanganiso ezimela izisebenzi lohulumende. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.